Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngudaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha suka khona umuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Ma engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF imali ibe ngcono iyabe lokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavanu usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwele Melika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomangameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavanu ukuba abe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavanu uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka-27 Mbimbitho ngomnyaka ka-2029. UMushavanu walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi uMushavanu gasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko yemithetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Yesiyazi ukuthi lapha suka khona umuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF imali yethu kayisuzibe ngcono iyabe lokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayayisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yes, yabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensida likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwe nto oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo yenza ukuthi imali igcine. Ukuphuma udinda nje imalumbe angakwenza okwakhathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali e-bank, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angaphumeli ukuthi akwenze. Kodwa njengoba isitsho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenzele ukuthi bavumelane ngoba sowuqondane le-national productivity.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japhet Mpofu usomabhizimusi olodumo kobulawayo.
Into khona Dube ukuthi asiproduce eZimbabwe. So sathatha i-economy yethu siyisusa sayiletha ku-speculative market instead of producing market. So uyahlangana lamatamatisi estridi namatamatisi ethengiswa ibox lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyacina lekucina lamatamatisi ethengiswa nge-$18 wona eqaliswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi aneleyo edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo Dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho aneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumente sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kuona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpofu?
Lapho kukhona kumele kube khona kaprovide amanzi ayaneleyo la magetsi ngoba kathi singaze ngikunika $1 million ngithi hambe efactory liyana uzayikusebenze 3 hours Dube abantu befuna imali yabo.
Kodwa kuyakho
into esihluphayo kathi sibuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
senza faka i-1 hectare ye-cabbage.
So lapha Mpofu uthi uthi vela akusebenzeki yikho kujola
hayi kuyasebenzeka as long thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathi sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala getsi kungalamanzi ngamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengoba osomabhizimusi lina kumele liyenzeni akule lingazenzela khona yini kwenze thi icine lisenze khonaoko
kathi sikunje lapha mna ngiyalima kathi samanzi anti ukhuluma lami kathesi ku-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kVA yesola ngafaka ngakhensa inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzisa
kodwa wabo kuphuna amagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona wahulumente
lofunayo ukuthi ipatriyami selifunga ukuthi siyaziphambanisa yethu selihamba 30 seconds off
nyakuza siule kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizimusi olodumo kobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathebeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe oleResults Based Financing RBF uhlelo lolube liqhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lweResults Based Financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempila kahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa iholo lezinye izisebenzi zezempila kahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-60 amadola emelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingama-50 ikakhulu emaphandleni. Ukhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe inkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1 million women received prenatal care services and RPF supported facilities.
Uhlelo lolu luphumelele kakhulu. Lwenelisa ukuphathisa abesifazana abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi kwalolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathintambo gatsha lwezempilakahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lweResults Based Financing, RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRujeko eHarare uthe uhlelo lolu beluqhakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo abanengi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi. Ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo. Uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika. Kwezinye indawo senelise ukufaka isola, ukuthenga imibheda yezigulane lokunye okusebenza emakilinika kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
This is growing. So RBF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle ePhalamende uNomzana Daniel Monekele uthe uhlelo lolu beliphathisa kakhulu kulolu hlangothi.
Iminister icela imali eningi kakhulu up to 55 trillion, yabuqini PS trillion. So kathesi kwaba ne-inflation eyenzakale ngokandlela lele. So kathesi ungathiwa sokuphuma ama-development partners bama-donors enjeyabobank.
I-World Bank iphe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathintambo wezempilakahle uDr. Mombeshora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu, ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempilakahle.
Inkantolo kaMantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamachuma isithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka-7 wenyanga edlulele zisethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe ezindawonye lezinye izakhamizi ezedlula ikhulu 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhulule ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisa ngokuxoxa lomphathintambo ogatsha lwezokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sokusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika isikho kokuthi khona kusizwe uZulu. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsulwa laba abantu yikho vele bekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezitshiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho, ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga lo kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu, akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga, esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye, uhulumende uluma ephozisa for kaNcube. Kukhona umuntu othi akuncwebe ungathi uyakhala kube nguye osegijima phambili azokumbambatha. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakho uphehlwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simchuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo we-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungule zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo eleZANU PF esihlalweni njengalokho okusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhetho lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe eleZANU PF kube lombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowaye ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lo mnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU PF kobulawayo endawonye lo mnumzana Pasho Sibanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngomnumzana Jameson Timba onguye osungula lingxoxo.
Njengomkhokheli wakwentanga i-opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizwe njengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele sazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ongani kwenzakala kithi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshelwa iphathi, siyatshontshelwa konke but ya.
Litshontshelwa ngobani?
Umuntu yakwazi ukuthi ibandla leZANU PF yelitshontshela ibandla lethu yilo lasikhipha ephalamende sinabanye singama-MP yilo elibambe amakhoti yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabasuke be-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke sithi mina ngiebandla lethu ngakho-ke sengikhipha abantu inkantolo uyazilela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho muyela amaphepha abantu ababili besithi bavela ebandleni elifana nayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nosawubongela kusemigaso ukuthi lekhethe umuntu omutsha elibutala ngazakhonfida i-defeat. So asonto esingathi yinto emangalisayo. Izingathi njengeZimbabwe sithola ezilutho emaprezidenti ka-Europe Cup. La malo akhona ngathi esawusenti zero re langawo lizinto eprezidenti. Ngayo ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Kutsho ukuthi abantu abadala balo wizo yenithi nangokukhula ukuthi abuphanga siyafika ichansi yethu futhi ikhaphe dathi ukuthi asilaphendeli lakolokho ngabeyithathi ngama-MPs abontanga ngama-ministers angabontanga ndawoni umzekeliso kazelensky la wangena engumfana omncane kodwa khangela ama-repercussions akhona sobhukisa wabhukisa abantu mahali e-Ukraine e-experimenta ngelizo solo kade kutsho ngobaba umkoti lapho bashe ukuthi bayatshontshelwa because bathinithini no betshontshelana ngokwabo loyoe kanti bamkhethile ngoba olekhathathithi bamkhethile ngoba olombono but okwethu kwalapha athi kuzala ezimbabwe ulida obhotheni wakhona ubengenambono ubehambe esakha umuzi kumbe ngabayathinzi yakhe uphinde eyibalekile izimbabwe angekansithembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekileyo abantu ukuthi izani izimbabwe ukubulala i-opposition and lokho abakwenzekile akukho kutsha bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusiyemnyakeni nalokho kuyabahlutha ukuthi kathi kungani uphakisa esuka kuthikuthi izitesima laphana and asenteli ukuthi kathi sibazihlutha ukuthi uchamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into yazeke ukubhizisa yikho upresidentihayi thina sihamba nyovane sangena nyovane alisiboni ukuthi ibulala i-opposition kuphela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasanentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kubhizi lokho kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hayi izami izibele
kini. Nanso-ke indaba mnumzana Mrech, umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla leZANU PF
bayengana bonawo ngabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izinto zabo bethole izimali besengaba kuthengayo entweni yabo bebengafaka abantu phambili bengafaki iZANU PF.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni beyitshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho kwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumeni abaphethe ukuthi beswa kuzalo besethisele bathumba abantu bekharaba abantu bezele njengoba njengathembisa ngoDisember laphana ngathi uhulumeni ngaqhubeke senza so sizabhikisha sizangena efredini sengakuthi ukuthi kareta abantu abalinde sizwe ukuthi umongameli Chamisa uthatha ngathi esisangathi utshintsho lukhona lusendleleni engokutsha isifiso ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradeni sibeeselebrata bekholisa sesilibhethe ilizwe. Ngiyabonga
mnumzana Mraj, ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa?
Izanu PF ngenxa yingena ekhethweni ingena ikwazi ukuthi impumela iphuma njani. Izanu PF izaqhubeka ibusa, akunaephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo. Thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe, sibevuzeni esikhotha ngomongameli vision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembiso ze-akademi yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 siyawina futhi ama-elections. Intangele okufutha njengophasho so ngikhangele ukuthi ngabanye abantu esiyekusekuthi ukuthi bezozijoyina ebandeleeeeinikati kumele bezijoyina i-winning team.
Uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibanda?
Hayi, kuswa umthanyelo omuthi kanyela kuvile umthanyelo omdala kungakhathale yini ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi. Yebo-ke kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili, but hhayi sifuna ukwakha iZimbabwe thina eyokuthi loba ngizani eyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubunani amaZimbabwe ngizenzeni ndawonye ngaphansi kukaprezidenti Chamisa.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda, ilunga le-CCC kuhlangothi olukhokelwa ngumnumzana Jameson Timber, obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Murechu webandla leZANU-PF loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba obelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe omnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazithi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yibhumarin ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena ku-White House elibhagethi enjiyana. Njalo abanye lo babemsupporta, abanye the tired bathi hayi, we don't need i-turbulence le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba i-free spirit for ukhulumela, you know, free access to ama-recreational drugs and stuff like that, njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe. He's supposed to take out a chunk of liberal voters who vote Democrat. But into yakhona kanya abangamthabeli uTrump kanya nguye abaya kuye ku-RFK ngoba nguye ongani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo. And then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose. As it is, amaphandisi athi hayi, it's not a given ukuba uthathele uBiden.
Singabona sebe bathathu ababe bencintisa, kungakusitshoni kumbusazwe welemeli.
Angithi yena uRFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden. I-Democrat ticket izathathwa nguye kuBiden. U-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime e-third party kumbe e-independent. Ama-voters amaningi by now asedecidile. Amaningi asedecidile. U-Trump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama-numbers akhe akakhanyi. Bebekwestina nje ukuthi ngoba There's been this theory ukuthi Americans love rebels, but they love the underdog. And uTrump bese kanya engumuntu or under pressure, kanye ngani bamphithimisa, he's got 85 cases. So bebe sithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kweleMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba bameli bamabandla abusayo ababesefollows mabethi ripoti kaNevos Mumba yayirongo bona bayakunanzelela ukuthi iZANU-PF yawina ngokubhinya ama-election. Okokuqala kwakunefezi, okwesibili babengavuma i-diaspora vote, okwesithathu babevimba wabadla kusabe wathabe wabulala. Yona le ANC yona manje exotsha amaZimbabwe agcwele kwelizweni lawo. Bayenza inhlekiso ezibhedlela manje e-South Africa, ababafuni, but ngapho bafuna iZANU-PF. Abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso lo bawukhiphe wezana yabonga kumasinga kobulawayo iphumule emadukini.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi, siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi. Hayi, akukho kubizi sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto nazi zihluphayo la. Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inamba isayazi unini ubehlalele 7 manje umalondo watshona. So umntwana kasimboni unalowo kade ehlala lo malondo asimboni. Ngoba o-anti bakhe bayakhala bafuna ukubona lo mntwana. Angazi ukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala lojethu e-7 saka kuthi sihlawuthi phakathi kaJohn Brandi sozethi esinye sesiwutongbandi siyanayo endaweni kakokulo lokuzayo kaMandela lapha ayehlalela kompa. So ngicela ukuthi lingi-advertisele into ukuze umntwana lo simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo lobo anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini. Bayehlukana khonapho ukutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngusijindi lo kuthiwa ngusabongi lo mkhedwa wonke lawo manga ebazini asitshela sibabayaziyo bona ebazi labo abantu esidingi mina se-13 ku-Route 12.
Njani ku-Studio 7 njani? Siyabonga abantu, siyabonga izinto. Cela ukuthi sike sikhumbuze lamanani governmental organizations aholisa ukudla. Ukuthi this time kufanele bethinte labantu emadorobheni ngoba isimo ngathi asikho right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi indlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti industry yavala okubulawayo. Siyacela ukuthi kubanjwe ama-non-governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebepolisa nabo. Cela kube strict CV abantu lonyaka lapho emathawni kufanele baholiswe la ngoba lingabona izidumbu lonyaka. So ndlala le
salibonani salibonani ku-Studio 7 salibonani ugumbo lokhuluma ebhinga ngale kodwa ngisejobeki manje. Mina nokudana ngezikhulu zethu lezi zezani. Hhayi bashontsha into yonke ilizwe lisale lingalalutho nozibhedlela siyahlupheka. Hhayi aya mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la. Hhayi kusasa kayikho totali. Hhayi laba abantu balesihluku madoda. Hhayi senzeni njani? Hhayi laba abadala angazi ukuthi banje. Abalazwelo abafuni ukungcwaba mpela intsha yonke soka kuselaba abantwana basiphi ephila ngotwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane e-Women's Month. Singakahlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashabane usekhethwe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.